Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlakatheni kunhlolanja 2022 nguntungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi
ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya kuform 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga e-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswingo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungelaholo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba besithe kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngesilinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya kuform 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika uBathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka 14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula ezikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselela kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana oyaqala uForm 1 uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo, omunye wabazali, uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela ababalisi ezikolo.
Kusizisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalane mbezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo. Kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo la kuhulumende.
Umnumzana Ikhawu Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelelo liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo wona lo uteacher awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana nokuthi i-government ayenzanga lutho. ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini kholo ukuthi kuthiwa abantu bazathenga izimoto. Imali yakhona yena level esiyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ayiraise enough ukuthi athenge imoto. Akwesinikhathi ngapha i-government iyebamba imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa, ibe sisithi ini i-facility zokuthi basebenzise bazi-improve. Akula kuzi-improve umuntu azakwenza ngemota angasoze ayithenge ngoba i-government ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama-US dollar ngawo, kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelisi ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe, njengoba sesibonile umbiko wakhe, sisaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo njengoba kuyibe sibamele. Kodwa-ke okukhona okumqoka, ababalisi kabenelisi kuye emsebenelisi ukufundisa belambile, kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo. Ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali uSkhwica Mfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamashumi amane emali yemelika, i-$540. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uSkhwica Mfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelizwi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi emaswingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Muchuchuti ongomunye wabazamela leli bandla kuward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba u-Esnat Zishiri, e-Machirika, Karika Impandawana, Ropafadzo Tabe, lo-Metsu Kiani, bamangalele emapholiseni uNkosikazi Muchuchuti, bahle babotshwa izolo. UNkosikazi Muchuchuti uthi phezu kokutshaywa watshontshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, $449. Umantshi Grace Tupiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail njalo baphenduke mhla ka-3 Mbimbitho edale. Igqwetha labo Mnumzana Owen Mafa owenkampani yakomutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndiligweta rangarichimirira nhengo ze-CCC, Citizens Coalition for Change zeward 4 kumasvingo urban.
Liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC kuward 4 edolobheni leMasingo bakhangelane lokwephula umthetho wokutshaya umuntu lokutshaya umuntu obamangaleleyo. Laye ulilunga lebandla leli
uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasingo uNkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathi ntambo webandla leli eMasingo uMnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena. Le mbiko ethunyelwe kumakhala ekhukhwini enkundleni e-WhatsApp ibingaphendulwa. Kodwa uMnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula ikhulu 140 belomkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakoBulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakoBulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamunisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Khora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Sokubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakoBulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase ye-150% eza-affecta izakhamizi nabahlali, okutsho ukubana ama-rates will be increased ye-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakoBulawayo labahlali bakasodolobha, ngoba impilo iqhubeka isiba nzima, izinto zonke ziyakhwela, kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyeBulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende libudget.
Ayisibonile ibudget le-approval yakhona ephumileyo, kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Sasilezinto eziningi ezingasuthisekiyo. Lokhu kuhle ngoba indlela ekukhwezwe ngayo, kanti-ke nomumo umnotho welizwe kawumuhle.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko ze-council.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact emsebenzini we-council, ikakhulu lezimali zethu zayehla. Zase sikhangela futhi i-exchange rate, lapho esabona khona ukuthi idola yethu uma silinganisa lamanye ama-currencies yayehla. Njalo senanzele ukuthi nxa sikhangela i-exchange rate, ama-suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprize ama-products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150%, kuthi indawo zikakhansili ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yikhansili iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%, osekuchiye uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo yekhansili kuzabaphilisa nzima ngoba akusahambelani lenzuzo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlanganele iziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Lekomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube kobulawayo kuward 12. Engowebandla le-MDC Alliance usichasisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele ngihlala kuward 12 lapho engikontesta khona as ukhansila. Ngeke ze ngitsho angaqalisi kodwa kungena kuground. Kodwa okukhona vele nxa ngiyakhangela phakathi nakwezakhamizi ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama. Lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhithi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukubana balami kulolu khetho ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya. Okwakhathesi bengakaqalisi kodwa umphakathi walapho engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa njalo kuzaba lula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancediswe kakhulu ngoba kulezi nsuku sikukhangele ubona kulobuzima obungakanani ebantwini abadala. Kunzima kithi abatsha kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathina komjaho ofana lalo ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo sengingazitshela ukubana ngizawina ucina ungasawinanga kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana izanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi. Kulezi ndawo laphana nxa ngabe uNkulunkulu engiphile kulezi ndawo ezidingakala ama-toilet ezinathelwa amatshwala. Zidingakala ama-toilet ngoba siyakhangela ama-vendors especially indawo zemagrosa babehleli phandle kuthanjiselwa phandle. So kuthanjiselwa lokhwana siyakubona ukusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet ukuze singatholanile lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bottle store lapho kunathela khona abantu ufica bephonga uchema ubesithambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngayo engakhuluma mama ekugcineni yikho khona lokho.
Lo ngunkosazana Visitor Ndebele omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube kobulawayo. Istudio 7 isikhulumela abanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ulife Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by-elections. kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elebhilitane lithi kumele eleRussia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo, hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngeleRussia. Unkosikazi Liz Truss, umabhalane omkhulu wakwelebhilitane okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe, uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakweleRussia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi eleRussia lizilolonga kwele-Belarus, lapho elisebenzisa khona imibhobho emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele-Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika, unkosikazi Mashidiso Moeti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili bazakwenza okungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekulemikhakha eminingi egciwane le-COVID-19 isiyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngenyanga ezayo, ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano koBulawayo, njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engelamvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga, kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu, ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF lithi liyabusa lilosekelo, kodwa liyavimba amanye amabandla, ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano, lenze ama-activities alo, lingene ebantwini likhankase. Liyavinjelwa, liyanqabelwa, kodwa-ke eleZANU-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF lite yabomonzora siyibona ikhululekile. Uvinjwa kuphela ibandla likhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa le-Citizens Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela, kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho. Abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebalotini-ke uzangena kaChamisa-ke, obakwenzayo kuzama ukumvimba-ke soze kusize lona.
Babuchuma nansi indaba, kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU-PF.
Okokuqala emfuna ubana sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize, uyayenzela kona kodwa khona udinga i-clearance emapholiseni, the local police station, lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ufuna ukuwenza. Thina njengeZANU-PF asikaze sikweqe khonokho, ngoba mhlawumbe siyibandla elibusayo. Hhayi, nxa sifike esigabeni sihle sifike ku-local police station siyobika bona bakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silo mkhankaso kumbe silo mhlangano kumbe sile deal kumbe kwini uyabe ukukhona kodwa siyabika lokwana kwenzeka bona amapolisa lawo bebekwazi ukuthi hayi esigabeni sabo sithize kulabantu abathize abazabe senza into ebefuna ukwenza naleyo khona kwana kuncedisa ku security sector ukwenzela ukuthi noma kulento engafuna ukuvuka bavele babethe beqaphele kudala bekwazi ukuthi siphakathi siyasebenza senza into esiyenzayo phakathi khona pha.
Naso babundlovu lina liyaphudlukela kuphela yini kaliwazisa amapolisa?
Amapolisa siyawazisa ngobumthetho uthi kumele siwazise amapolisa kodwa kabalalungelo ke ukuthi bayale ukuthi umhlangano enziwe wabe ukwaziswa ukuthi kulomhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenze umhlangano singabazisanga siyabazisa ukuthi kuzaba lomhlangano nje kathese amapolisa akwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu beboda befaka ama-posters ebengena dododo becela-ke usekelo-ke ebantwini akudingakali ukuthi kuzoku-aplayelwe lokho kutshelwa amapolisa into evelisazakala eyenzakalayo kodwa-ke nxa sizaba lomhlangano ozaba ku-public place amapolisa siyawazisa esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lo wenziwa yithi banda le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa la amanye amabandla iZANU-PF labazawa weZANU-PF bavunyelwa sibabona nje besenza abakufisa kuwenza loba yisiphi isikhathi kodwa thina-ke siyabe sifakile i-application-ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano so yikho siyabona ukuthi hhayi kule selective application of justice elizweni lele leZimbabwe kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu ngakhala kakhulu-ke iyabe isiza dabuka sibona ngani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babu Chuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubabu Ndlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona ngapha kithi esindebeleni bathi kona hayi hamba Juma bazokuchutha phambili okusalayo u-26 March seseduze uyafika njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika sizabafundisa-ke amajaha lawa ukuthi heyi iZANU-PF yiphathi endulo iphathi e-revolution yiphathi ongasuzipha ukuyidla nje ngokubona ama-twitter emaningi usibona nto hhayi vele sesishaye kwadlula hale ingungu leyi angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani ayidabuke ngitsho yakhala ikhale kakhulu sikhalakhala sibi kakhulu bona nto izadabuka but uzabona phela iloku ihamba phela kundukundu kundukundu avela asipheli umoya bani ubone sambeni sibona.
Baba Ndlovu siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila kobulawayo uhamba njani umkhankaso njalo kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke kwa-8 kobulawayo hayi uhamba kuhle sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters ke kwa-8 ngubo yenjamzilikazi Stone Groove le-Barberfield ngesaturday sizenza i-official launch yecampaign emagrawundini engubo yentsha e-bus stop nxa usanda kudlula evali khona phanalongu luveve rod.
Baba Chuma,
ngizwe umalume wami lapha esithi uyakhankasela aba ngukhansela njalo bayalontsha ngesaturday befuthi ngizwe ukuthi kanti malume yabe kule nyama yina sengiqala ukuwosa vele ngifuna ukubuya kwabantu bakhokhoizowosa lawo kanti mna ngigqoke yami iligali epheleleyo sibili eZANU-PF uniyiqethanyana le nyama lami ngizilele ngishaye phasi malume.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye loncintisa kukhetho lwamakhansila kobulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu. Kwanele, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.